Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhlaka 26 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elakho ukukhweza njalo udaba lokuqilibezelwa kukhetho kulandela athi yubufakazi obutsha osobutholakele. Ummeli weSouth Africa eZimbabwe kachayi inja efihla umphini emcimbini wePollard ecebisa eleZimbabwe ngokuthi kalisoze livuselele umnotho nxa lingaqhubeka ngendlela elikuyo.
Bayengene nje ukuthola le motive card zaba sidine South Africa bayecela stadium khona eJohannesburg. Bathola stadium sokudlalela. Kungeyani unxa yami nesithi Johannesburg ngisho njalo ngoba abadlali abaningi bakhona ngabe eSouth Africa.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathukuthele ngesinqumo esithethwe yinhlanganiso ye-CAF esokuthi yonke imidlalo yeqembu leZimbabwe Warriors lamanye amazwe kumele idlalelwe phandle kwelizwe ngoba inkundla sokuyizigwagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elakho ukukhweza njalo udaba lokuqilibezelwa kukhetho elukhweza kudale le Supreme Court kulandela athi yikutholakala kobufakazi obutsha. Igqwetha likaChamisa umnumzana Thabani Mpofu utshele intatheli izindaba eHarare ukuthi ugwalo olwalotshwa ngowayengumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate luveza ukuba ugatsha lozokhetho olweZEC lwasetshenziswa njani ukuqilibezela kukhetho lwanyakenye. Idale leConstitutional Court lalahlela kachana loludaba ngoba uChamisa wehluleka ukuveza ubufakazi bokuthi umnankagwa wakhethwa ngokungekho emthethweni. Umpofu kavezanga ukuthi loludaba luzethula nini emthethwandaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ummeli weSouth Africa eZimbabwe umnumzana Mpakama Mbete kachayanga inja efihla umphini emcimbini wePollard lapho acebise khona uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi eZimbabwe kalisoze livuselele umnotho nxa lingaqhubeka ngendlela elikuyo. Umbete wethulela amazwi phambi kwaMnangagwa obonakale esejetajeta njengomuntu olenhloni. Kesizwe amazwi kaMbete.
Zimbabwe has presented itself to be open for business, which we believe is a
eZimbabwe lithi selivule amasango kubosomabhizimusi. Kulinyathelo elihle, siyalibuka. Kodwa ukuze ilizwe lihuke abosomabhizimusi, kumele eZimbabwe lithathe amanyathelo alandelayo. ukuvikela abokuza abalamabhizimusi, ukwenelisa ukususa inzuzo yabosomabhizimusi bokuza elizweni leZimbabwe besisa emazweni abo. Ukuhlonipha izivumelwano labosomabhizimusi bokuza, ukuvula umnotho usebenze ngendlela ekhululekileyo. Lokhu ngokunye esibona kungaphathisa ilizwe leZimbabwe. Ngokubona kwethu, nxa kungalandelwanga lokhu, osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bazabheka bucwadlana kweZimbabwe.
At all times, in our view, failure to do so means that investment capital will always look past Zimbabwe to other safer havens.
Lawo ke ngamazwi kameli weSouth Africa eZimbabwe umnumzana Mpaka Mambete. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathukuthele ngesinqumo esithethwe yinhlanganiso yeConfederation of African Football, iCAF, izolo esokuthi yonke imidlalo yeqembu leZimbabwe Warriors lamanye amazwe kumele idlalelwe phandle kwelizwe ngoba kungasela nkundla elungele imidlalo elizweni lonke jikelele. Iqembu leZimbabwe belimele lidlalele le-Algeria kumncintiswano we-Africa Cup of Nations mhlaka 29 ngenyanga ezayo enkundleni ye-Papa Fields Stadium koBulawayo, obese kuyiyo yodwa inkundla elizweni elungele imidlalo yezinga eliphezulu. Kodwa inhlanganiso elawula ezenguqu eZimbabwe iZimbabwe Football Association ithole incwadi evela kuCAF izolo iyazisa ukuthi iBarber Fields kayisalungelanga ukudlalelwa imidlalo elamaqembu akwamanye amazwe ngoba ingasaphathwanga kuhle ngendlela efunwa iyo ke iCAF. Inkundla yeNational Sports Stadium leMandaba lazo zayaliswa ukudala iCAF. Lokhu kusitsho ukuthi ilizwe sokumele licele amanye amazwe ukuthi liyedlalela kuwo imidlalo yeAfrica Cup of Nations leyeWorld Cup eyaqala ngomfufu. IZIFA ithi izakhulumisana lamanye amazwe ngodaba lolu. Kodwa ithi izethula amaphepha ukuphikisa isinqumo seCAF. Sixoxe lowake waba ngumsekeli kamgcinisihlalo weZifa umnumzana Omega Sibanda, yena othi inkokheli yeZifa kumele ichiye umsebenzi phezu kwalolu daba.
Lolu daba lubuhlungu kakhulu tingamile. Lubuhlungu ngilapha mina ngumuntu webhora. Ngiphila ibhora nabantu beZimbabwe. Bonke ngabantu bebhora bayathanda ibhora kakhulu. Nxa besizwa lolu daba lobuhlungu bekhangelele ukuthi bavukele i-Algeria namanye ama-World Cup qualifiers khonapha ngoBulawayo kumbeni eHarare. Laba bantu abathungamela ibhora bebekwazi ukuthi mhlakabani 6 months siyadlala lobani ngaphi eZimbabwe. So nxa kathesi sebefithi bona sokwaliwe yikhafu yona i-BF yake yakhonze ngeyikhosafu. Kodwa bonke bakubukela bathule. Yakhondenywa yiCAF kwathiwa lungisani lanalala. Kwathiwa yakhuluma lungisani lanalala. But abathathi isikhathi yabo ukuthi bahambe baye kulungisisa lokho. Bekhangelele wona phela abalandeli bebhola ukuthi bamele babuye bazobukela ibhola la. Nxa abantu sebenze so, kungakhohlwa ukuthi khathesi lapha kubonovemba la. Ama-Maitorias amankazana kathesi ayenziwe iwalkover e-stadium yethu, e-National Stadium eHarare. Iwalkover sikhona. Into zonke lezi ungazikhangela nxa umuntu lo ohlonipha abantu elithi abathi bayabakhokhela kumele umuntu aphuma meceleni athi sehlulekile avume nje khonokho kuphela.
Manje sokumele iZimbabwe icele amazwe angomakhelwane kumbe lo mdlalo siyadlalelwa khona le Algeria.
Isixa ingafixwa yiCAF kayijike ukuthi lapho sithi siyaqala iAlgeria siyangaphi ukuthi next 16. Kathesi kumele bakhangele ibizo mina ukubona kwami nxa behlanganisile. Bayekele nje ithona bemotis khadi babagijime eSouth Africa bayecela istadium khona eJohannesburg. Bathola istadium sokudlalela. Kungeyani unxa yami ngisithi Johannesburg. Ngitsho njalo ngoba abadlali abaningi bakhona ngabo eSouth Africa. Abanye nxa bevela emazweni abagadi lokho okuthiwa ngama-connecting flights. Bahle basikele khonaphana kadlali babuye.
Kube sokusitshoni-ke lokho kuzulu weZimbabwe othanda inguqu obekhangelela ukuthi uzahamba enkundleni aye kudaza abafana kubana banqobe.
Mina ngokwami ngingawuthanda umuntu wephola ngiyaxolisa kubantu bezimbabwe ukuthi lokho akukuhlanga lokho akukuhlanga noma sekuphele bona ngazi ukuthi ulo lwabo luzawayeluthi khumbula phela ukuthi kwathi ngama-mighty warriors baxolise kanti ukuthi baxola besithini abangeke bavinye ngokuthi amakhansili local government abe-national stadium bayehlulekele ukulungisa bona bebengathi bengazange bahambe bayecela lakuminister of sport laku-SRC lakuma-local authority ukuthi bone yona ithini evelela khona ngale kuziti siyafika sibile blasi kutani isithi lokhu kwathiwa kulungiswa bamake lapho kwathiwa kulungiswa ukuthi hayi sokuright bona baqale bazibona kulento lo kuthiwa yi-first instance board ekhangela ama-stadiums ethawa ezimbabwe isizini uma ingakaqali yonani i-first instance board yabatshela kudala ukuthi ama-stadium ethu wonke karayitaka kanti kumbe niwubuqholo kumbe niwudelela abantu bona abanikazi bebhola angizwisisi angazi ukuthi ixolo lwabo luzangaphi kathesi awumelanga bakhombele omunye umuntu kumele bona bazikhombele ngokuthatha isivalo bavale ngemva bahambe bathiyele abanye abenelisi ukwenza lokho
umlando wokulungisa zona inkundla ngokabani kahle kahle ukhulume ngomansipala lamakhansili ngokabani lumlando
umlando ngowekhansili ukhansili ngathi na uma thina abathungabeli bebhola singahambe ukuyabatshela ukuthi nanti iphepha elivela e-CAF FIFA i-standard yebhola imele ibe nje ngoba phela khumbula ukuthi ungaenzela thina ey'stadium zonke sezishaya i-council iyathatha okuthiwa yi-20% kumali yonke i-collective ground so labo ngabanye phela abaningazi i-stadium
alo-ke ngumnumzana Omega Smanda obexoxa ecingweni lo ntungameli nkomo we-studio 7 Abantu bebhinga kuward 6 esikalenge abangamachumi amabili lane balahlekelwe izilimo emasimini kwathi abambalwa badilikelwa izindlu kulandela izulu lesikhukhula elana kuleso sigaba kumaviki ambalwa adluleyo kubikwa ukansila walumango umnumzana Joseph Mwembe Abantu abaningi balahlekelwe zimpahla kulandela leli zulu ikakhulu esinakoma njalo abanye bathola uncedo lwempahla zokusebenzisa ukudla lamatende kuhulumende inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla ezombusazwe uKhansela Mwembe utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi useqoqile konke ukwenzakala ewadini yakhe njalo uza kukhweza emhlanganweni weKhansela yeBhinga lamhlanje.
Esikalenge kulemfula A2 okuthiwa nguSikanyozi nomunye umfula okuthiwa nguDongamuse ihlangana eduzane leBridge okuthiwa khona nguMasumi. So kuthe khona imfula le ihlangana A2 omunye umfula wabusudifida omunye umfula okwayenza ukuthi khona omunye umfula uyenza i-pushback wabusuqumela phezulu le wangena emasimini ezakhamizi okuthiwa khona kusemangogo village under Sikalenge
abantu abathinteka kulesi sehlakalo bangaphi bathola yini uncedo
abantu abadidakala kulesi sehlakalo kulomuzi oyi-1 owadilikayo so wabe sesuka umfana lowana lembuli yakhe wayahlala nakwabo hlala then omunye umuzi kabasukanga but izindlu enye indlu yangenwa ngamanzi then eduzane lemuzi wakhona kwaba lesifudlanyana esadlela emasimini ngenxa yokuthi umfula lowana ubusuphongu hamba nje mahlayana ungasalandeli lapho ohamba ngakhona kulamasimu abantu abafika ku-24 esahamba lo mlimisi wakhona umdumeni sahamba naye silandela emasimini laphana sathola kusegqekeni sibili ukuthi khona izilimo zabo zathathwa ngumfula sazama ukuthi lathi-ke sibanike amarekhodi ukuthi lathi njengeSikalenge ward si-affected ngoba eyami iSikalenge ward is the next ward to the affected ward okuthiwa khona isinakoma wayo so mbonangani abakakunanzelela ukuthi ayisikho isinakoma yodwa lama-neighboring wards lawo aba-affected bethi safuna ukuthi sibe le-true record indawonye lo mlimisi umdumeni osebenzela ewadini yani so okwamanje ngikhuluma kanje yile rekhodi esikalenge wodi laye ulayo irekhodi kwezo yena engafikisa ngale ku-RX nami ngiyesikise ekhansilini yethu mbonani khuluma kanje kusasa ekuseni ngizabe ngishiya yona leyo i-report ekhansilini.
Belihlezi likhuluma ngalolu daba lwezulu lesikhukhula ekhansilini yebhinga yini, njalo kuyini okunye liyake likhulume ngakho ngalolu daba?
Ya, siyake sihlale ngoba umgwaqo lo osiyabhwa sowadilika uke izimoto azisakhwanisa ukuthi ziyefika ngaphetheya ngale. So njengekhansili kade sike sihlale phansi ukuthi lake sincedisane lo hulumende ukwenzela ukuthi sihlungisise umgwaqo ozabe ubhoda usiyangenela phambili komfula. Sike ekhansilini sikabe sincedisana lama partners kanye lo hulumende.
Akutshengisa ukuthi izulu lelo lizabuya futhi kusathule kathesi?
Kusathule kodwa kutshengisela ukuthi khona lizabuya. Ngoba isimo sakuqala lesiyana kwakuthi khona kube lamayezi amaningi kungakani lidabu lizulu kuphinde amayezi ana abaleke. So kade sokuqalisile lokhu kwenza ukuthi khona amayezi ayaba khona aphinde adisappear. Engxenye kuzaphinda futhi kade sasiselathemba.
Luncedo bani lizalufuna?
Bonani, uncedo esingaludinga yikuthi abantu bona baphiwe kona ukudla, bazavuna okulutshwana okungasalingani lalokho okumele obakade kumele bakuvune.
Lo-ke ngukansila kaward 6 umnumzana Joseph Mwembe eBhinga ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 esekalenge eBhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi ikhomishini ecubungula izinkohlakalo e-ZAC ithi isifumane inotho edlula amadola angamabhiliyoni ayisikhombisa, i-$7 billion, eyeziphathamandla zikahulumende engekho emthethweni. Iziphathamandla zakhona ngezakathesi, ezinye ngezikahulumende owedlulayo. Umgcinisihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matandamoyo uthi linotho iyimali njalo enye iyizakhiwo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abeZimbabwe abesifazane abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-35%, sebeke bahlukuluzwa empilweni yabo kumbe kudlwengulwa ngabesilisa kusukela kuminyaka elithumi lanhlanu. Okwamanje ke balaleli sengichedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lisethulela imbono yenu elithumele nge-WhatsApp.
Amangukhothi nozikhumalo ngikethethele lupane. Mina inkinga enayo nginenkinga ngohulumende osiphethe waseZimbabwe. Inkinga ngohulumende osiphethe waseZimbabwe ubusa ngenkani, ubusa ngokuhlukumeza abantu, ubusa ngendlela ebuhlungu engajabulisiyo. Okwamanje babusa ababusi bize bacathele amacala abo awayenzayo ekhantrini. I-corruption abanayo inkulu kakhulu, angeke futhi batshele lutho. Babusa ngenkani, babusa ngodliya, akula nto abayenzayo. Badla imali, bahlukumeza abantu, benza into ezihlukeneyo. Msakazi wami ngitshoni uChamisa MPC naye akayibona ukuthi naye umuntu ohlungeza ezweni. Lokho sehle senyuke selale ebusy, lokho sithi uzoya uzenza i-strike. Sahlephe izodaba engabe bekhuluma efanisela because abantu bahlukumezile ezibabo benze njengasemalawo. Imalawo bunilizwe imalawo liba right manje yadunga. Uthiwe ngoba bebusy ebuyeze ezizinkantolo ezovela imfazi amakhesi, ilizwe liyafa ngale, babusy bagibela imali ze-state bona bebusy bese bezomosha imali la South Africa. Please msakazi wami ngicela ilizwe lana lilungise ngendlela efanelekileyo. Uthiwe uChamisa ehlalephe izodaba elungise ilizwe lakhe.
Yabonga ekuseni, ngithanda ukulibingelela basakazi baka Studio 7 yokugoqela uChris Gande, umuntu ongamile inkomo, uGift Dube, usithandekile Mhlanga. Siyabonga basakazi inyuzi elisikhipha zona ngokusazisa kwenzakaleli izweni. Lingekho lina kungela msakazi ka Studio 7 ngaba sikhona ukwazi indaba ezingabe zisenzakala phakathi kwelizwe, ngoba inyuzi esizitholayo sithola inyuzi eziyabe zisekela uhlangothi olulodwa ezalapha ekhaya. So siyabonga ngenyuzi zenu lokuthumela ama VA nama voice note kuma WhatsApp. Thina abanye mhla asinawo ama radio abamba kahle asenza sikwazi ukulalela indaba zenu, kodwa ngama VN lawo liwathumelayo phakathi kwama WhatsApp abantu siyathola through ama group. Siyabonga ngawo. Sibe sesikhathazeka ke njalo ngokungatholi ama VN abe phathelane le live talk, asiwatholi. Angazi ukuthi lingenza imizamo bani ukuthi lisincedise liwa forward lawo lisirekodela ama live talk, sikwazi ukuthi lidibethe ngani, sikwazi ukuthi impumela yangikhona kuma issues adelilawo kuma live talk kuhambe kanjani. Igama lami ngingudala uMuzi Mathema, ngikhuluma ngobulawa. Ngibingelele emakhaya la ngisuka khona ekuBiti Street kubo woza esiganda esigabeni okuthiwa kusela uPorte. Ngibingelela abadala, ngibingelela bonke abangaziyo. Yabo,
salibonani balaleli. Ngithanda ukulibingelela kustudio lani phela khona ngapho emazweni elisikhokhele ezinsimbini elisincedayo kakhulu ngokusilungisela izinto ezisihluphayo. Igama lami nguSimeon Ncube, ekhaya ngisuka eLupani endaweni yaseJojolo engombani koNcube komguza. Nginesikhalazo esikhulu kakhulu ngini kakhulu balaleli lani eliphethe izinsimbi emazweni. Zihlobo zami kulesikolo kuthiwa iBhangale eLupani eBhangale. Isikolo lesi zihlobo zami, iklinika yangkhona ikhatshana lokhana okumangalisayo. Ukuthi ngiyazibuza ukuthi yena uhulumente mayebhekile ebona ukuthi isikolo lesi ikliniki ikhatshana kodwa kula bantwana abafunda khona kuleza khamisa ezihlala khona lapho, kodwa akulasizo lokuthi usizakale nje ukuthi bekufaka iklinika nje encane nje ukuthi bekwanise ukuthi abantu bebe bethole usizo khona lapho. Iklinika lapho ohamba khona ukuze uyihambele hayi kuyahanjwa 39 kilometers. So ngizibuza ukuthi zihlobo zami, uhamba uma ngongaka ugula ngeze uphakathi kwenqola uhamba isikhathi esingakanani, ufika uphila lapho yakhona kumbe ufika ufile. So ngiyacela ngehlobo zami ukuthi ndizame ukuthi nginyikinyize ngapha kuhulumende, shuwa sicela iklinika eBhangali eLupane eBhangali, sicela iklinika lisincede ngeklinika kakhulu. Siyacela ukuthi lizame ukusinceda ngeklinika. Yikho zihlobo zami kade ngikhala ngakho kuphela, ibe ngithanda ukulibingelela lonke iZimbabwe yonke, ngithi ngiyalithanda lonke. Ngibonge kakhulu lo president wethu lokho ebambile lamanje. Usancengisa zihlobo zami, lingakhali kuzalungile, izwe lizalunga. Kodwa kakhulu zihlobo zami ngikhala ngeklinika kuphela ukuthi lisincede ngeklinika.
Sakazi basazi studio 7 linjani hayi thina siyaphila, thina siyaphila. Sazi khona ngabe America kudikume kunjani. Thanda ukuphawula nje kancane ngokamnangaka lokho kwefuweli. Sazi kuyatshengisela sithi umdala lo yaziwa ngelamcabango sibili. Vele wayesidini ukukhiphiwe isethulani kwesinye isikhathi itishi yakhe lezi babi zasebenza kuze kuyefika siphi isikhathi. Hayi lo mdala wazi kacabangi straight, angikwazi ukuthi uyazi ucabanga, uyazi kacabangi ngitsho mani. Kacabangi ngitsho la kancane, yazi uzedlule ngofuthi lalo uthi lungabona umuntu luyakwanisa ukufihla ikhanda. Hayi lo mdala kacabangi mani. Kanti esimayizathi amafutha sezadingiswa futhi ngesitulana, vele wayebona ngani kwesinye isikhathi ibhondi lakhe lizaphelelapo. Hayi lo mdala kacabangi mani, umdala hayi. Acabangi ngisho la kancane, yazi uzedlula umntwana omncane kwesinye isikhathi kunxa ekhala, kwesinye isikhathi umrobhi ngegoli ethule. Hayi lo mdala mani, hayi khona mani.
Ninjani ku-7? Sicela lisibuzele ama-passport ukuthi ayimalini, lokuthi ayi-emergency ayimalini, athathwa njani. Ngendlela yokuthi sifuna ukwazi lapha ngendaba zama-passport aseGwanda sisikwazi. Sicela lisazise sibili kakhulu khona lokho kuyini. Lokuthi abhukwa kumba abhukwa. Siyacela lisizazise. Kanjani bala ama-message ethu? Kade ke sizama lithule.
Ye, linjani kustudio 7 nalo mahlabezulu nje. Ye, kustudio 7 bengicela lilandelisele indaba yama subjects la ukuthi arejistwa ngemalini. Ngoba kulabanye abantu abathi bayarejista lapha esikolo kuthiwa kuthathwa imali entsha yena le. So besicela nje lilandelisele udaba lwangikhona lizwe ukuthi okuliqiniso yikuphi. Kumbe uhulumende lapho uyasiropa nje ukuthi athi hayi sokurivisiwe lokuya. Sicela ukukuzwa konke kunalokho kulandelwe nje kuhle kuhle.
Ngibingelele kubasakazi kustudio 7 nabalaleli bonke nje jikelele. Ngithi ngibingelele ngikhulume nami engibona mhlawumbe kungasiphathi kahle singabantwana baseZimbabwe. Uhulumende kamnangagwa ngempela ngempela hayi ukuhlalisana labantu into angayaziyo. Athesi kunje sihlale egangeni South Africa saphiwa ama-permit ukuthi silathi sibe sincengisa khonoko esekuncengisa sisegoli. Khona manje ama-passport bayazi ukuthi bayaphela, ayaphela. Baqhamuka le mibono yokuthi kufanele siwabhadale labo 4,000 something rands, imali ezizo abantu abangaziholiyo nokuzihola e-South Africa. Bona mpela kahle kahle la bantu into abayifunayo ngabantu bayabazi bayazi yini, ngoba eZimbabwe bahlele ukuthi belethe imisebenzi abantu esizale eZimbabwe sisebenze khona. Sesikwamanye amazwe futhi basitili baloke beqhubeka ngokusihlukumeza. Hayi, lo hulumende lo esilaye hayi. Ngisupporta abantu abathi masivota ke sikhangeleni bantu bakithi. Ake sikhangeleni bantu bakithi into le yabomnangagwa le isike sihlukane naye, ngoba akukho lapho esiya khona ngabantu laba. Abantu laba balezinto eziningi abazenzayo, so bayazidifenda nje ukuthi bengazitholi labo sebesenkingeni. Bona kahle kahle abafuni ukuhlupheka, bona bafuna ukuhlupha abanye abantu. Hayi man, phansi ngezana, sikhathele.
Pho kuyiwaphi elizweni leZimbabwe? Ukusetshenziswa kwedola leMelika kwavalwa ngokusemthethweni, kwathiwa sokuyasetshenziswa idola leZimbabwe ukuthenga lokuthengisa phakathi kweZimbabwe. Namhlanje sesibona sokulamanye amagalaji lapha athengisa amafutha ezimota ngedola leMelika, njalo konke lapho kuthengiswa khona okuthengiswa khona umphakathi kuthengiswa ngedola leMelika lemali zakwamanye amazwe. Kodwa uhulumende yena uholisa izisebenzi zakhe ngedola leZimbabwe, ngemali yeZimbabwe engathengiwe. Umbuzo ubususithi wona bazophila njani labantu? Bazophila njani? Akusela mpilo lapho.
Ye lawo ke ngamazwi yenu balaleli bethu eliwathumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abayisikhombisa abadinga ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weleMelika bebelengxoxompikiswano edolobheni leSouth Carolina izolo ebusuku phambilini kokhetho lwama-primaries oluzenzelwa kulelo dolobha ekupheleni kweviki. Okhokhela ukukhetho osolwenziwe ezigabeni ezimbalwa umnumzana Bernie Sanders uthwaliswe nzima ngabanye abathi engabanqoba uzehluleka unqoba umongameli Trump, ngoba ele ngqondo zakhe ezokuthiwa ngesilungu ngeze-socialism. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Saqala ngokumbuza ukuthi umongameli Donald Trump kasoze asebenzise yini udaba lokuthi uSanders ufuna ukuthi lizwe libe ngelama-socialist.
Yena nguye ke oseyi-socialist ukwedlula ulokhuza lo ofuna ukungena uSanders, ngoba yena ukhanye engathi sibili uphethe ubhulo lokuthi usefuna ukuthi labo abamdonsela ekutheni afike kuthonisisweni bonke bahle bakhuculwe baphume bese afake abangabakhe. Khonokho yiko okukhanya ngathi kuyi-socialism more than lokho okukhulunywa ngoSanda. Mina ngokubona kwami,
manje ngokubona kwakho, khona lokhu okwenziwa ngoTrump kungabangela na ukuthi agcine enqotshwa kukhetho, kumbe kwenza athole usekelo ngoba sesike sezwa abanye besithi hayi akwenzayo kulungile?
Hayi, uTrump olabantu bakhe bona labo sithi thina ngesilungu i-base ya. Okumele kwenzakale ukuthi ama-Democrats abuye lento ezahlephuna abantu ku-base yakhe, ibasuse ku-base yakhe babuye ngapha kuma-Democrats. Yena eyakhe i-base yona leyo yokuthiwa i-Trumpism ayisozivele inyikinyeke loba ngazenze yehlule ithengisele ukuthi kayisozi yehlule inyikinyeke. So umsebenzi ukuma-Democrats ukuthi bazuze more people ababo bafake lama-independence phezulu ukuze bamnqobe.
Siyabonga mnumzana Rafael Mthombe ni oyisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika edolobheni leTexas. Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sibonge ke bonke abanelise ukusithumela imilayezelo yabo. London nelisa ukusithumela imilayezelo yenu. Okwakathesi ke sesigqiba uhlelo kodwa lingakhohlwa ukuthi silalo njalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Olunye lukhona ntambama ke lamhlanje ngo 6:30. Igama lami ngu Chris Gande, libe losuku oluhle.